uzananzelela ukuthi kona ibandla lezanu PF livele lihlala lile nkinga lama structures abo nxa sikhangele iBulawayo leHarare, ngoba kulapho abangela faki usekelela iningi kakhulu edrobheni. So kuyabahlupha isikhathi esiningi. Uzananzela futhi koBulawayo uchairman weprovince le uCalistus Ndlovu ubhubhile ngiwasichiya ngamalanga adluleyo nje, I think kulama weeks or so. So akula chairperson, so ngibona ngani bahle bathatha i-opportunity ukuthi bekulungise khona. Kubusukhangele ukuthi eHarare lanamuhla balokhu bengakakhethi esingathi ngu-resident minister, u-provincial minister eHarare laphana akakho kwakathesi okwakumele ukuthi nga wakhethwa la last year ngo-August ngemva kwama-elections. So kuyatshengisela ukuthi bale problem, probably bazama ukuthi belungise bethole abantu abangabafaka abangenza mhlawumbe becabangele ukuthi bangaba lesekelo nxa kuyiwa kuma-election lapha, bezame ukuthi bethole kumbe ama-council amabili amathathu.
Kungaba kuyikulwisana yini mhlawumbe okukhona kuzanu PF okwenze uMnangagwa wathatha leli nyathelo?
Ibandla lezanu livele alikahlaliseki kuhle ngemva kwe-coup eyenzakala ngo-November 2017 laphana. So uzananzela ukuthi into zama-factions lezi zabo-G40 ziloko zikhona khona phana. So zitholakala kakhulu eHarare, zitholakala kakhulu koBulawayo. Ngemva kwe-coup laphana kwaba nokuxega okuningi kakhulu, nento izanu yasala ingaqinanga eHarare lakoBulawayo ngenxa yokuthi ama-structures la abantu abakhona abaningi baxotshwa, abanye baphuma, abanye babaleka. So kule problem ikakhulu nxa ukhangela izanu kuma-structures ona lawa, i-factionalism vele iqalisa eHarare lakoBulawayo ibe sisiya kwezinye indawo. So uMnangagwa kathesi kajahanga akula khetho leseduze i-Congress is 5 years from now. So ulaso isikhathi sokuthi angazama ukuthi ebumbe ama-structures aqinileyo eHarare lakoBulawayo.